Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mpandula 2021 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbukiso lo uza kuqala mhlaka 21 siyamhlaka 24 Mpandula 2021. Abantu bombukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abafuna ukuza e-trade.
Abenkampani ibona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi Zimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walonyaka abantwana abasuze bavunyelwe ukungena.
Inxa yokubuya kwama-comment radio la sikubona sekuyinto esingayenzakala lula njalo ezathuthukisa izigaba esingathi thina yi-community development. Sonke siyazi ukuthi ama-community radio yinsika yokuqhubekela phambili kwezigaba.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo Zimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8. Amalunga ebandla leMthokazi Republican Party atshengisele namhla eNational Rallies of Zimbabwe koBulawayo esola athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba inkampani kaloliwe. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abenkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi yeZimbabwe International Trade Fair bethule umbiko othi embukisweni walonyaka oqala ngeviki ezayo koBulawayo abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Bathi bazama ukwenqabela ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Kobhubhane lwe-COVID-19 sokuguqule izinto eziningi ebeseziyinjwayelo emhlabeni jikelele. Nanko lonyaka abantwana abasavunyelwa ukuzozilibazisa embukisweni we-ZITF walonyaka okhangelelwe ukuqala ngeviki ezayo ngolwesibili usiyaphela ngolwesihlanu. Umgcinisihlalo webhodi ye-ZITF uMnumzana Busisa Moyo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo labo.
Umbukiso lo uza kuqala mhlaka 21 siya mhlaka 24 Mpandula 2021. Wenzelwa emzini omkhulu wezombukiso owaziwa ngokuthi yiZimbabwe International Exhibition Center koBulawayo kontribusiyato. Umhlaka 21 kusiya mhlaka 23 Mpandula amalanga abekelwe osomabhizimusi ukuthi umhlaka 24 Mpandula nilanga evulelwe wonke usuku. Abaqala lo mbukiso bathanda ukulazisa ukuthi abantwana lonyaka abavunyelwa ukuza e-trade fair.
Ukubekele phambili ethi wonke umuntu oza kumbukiso walonyaka ukuthazwa ukunanzelela lokulandela iziqondiso eziphathelane lokuzivikela ku-COVID-19 laloba umuntu ehlatshwe ijekiseni ye-vaccine. Amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala yena usekela ukwaliswa kwabantwana ukuya embukisweni lo.
Umeshalise ukuthi abantwana basalele kakhulu emuva ezikolweni la. Sebesalele emuva okubuzisa ubuhlungu okudanisa izikolo ziyabe zibe mfanelo imithi yonke eyokuvikela abantwana lababalisi kumkhuhlane we-COVID ngoba iqinisa ukukhona usubulela abantu kakhulu.
Amalungiselelo ombukiso walonyaka asefike esibangeni esiphezulu njalo ugijima ngendikimba ethi the new normal for business and industry realities and opportunities. Amankampani abikwa esebhalise ukuzobukisa lonyaka asengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu 350 kuthi alichumi awo ngasuka kwamanye amazwe abalisa iBotswana, iDRC, iIndonesia, iKenya, iMalawi, iZimbabwe, iMauritius, iNamibia, iNigeria, iSouth Africa, leTanzania. Umhla ka 21 kusiya ku 23 Mpandula ngamalanga abekelwe osomabhizimusi, kuthi umhla ka 24 Mpandula lilanga elivulelwe wonke uZulu. Umongameli Emerson Mnangagwa nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso okusemthethweni mhla ka 23 Mpandula. Inani labantu ababanjwe bele COVID-19 eZimbabwe izolo belikumakhulu amabili lamachumi edlula phose ayisikhombisa 266, kwabhubha umuntu oyedwa. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,963,058 ngokugcweleyo, kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,892,137. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukela ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8 besithi lokhu kuveza ukuthuthuka komsebenzi wokuthukululwa kwamagagasi lokuvuleka kwamathuba okuvulwa kwemisakazo eminingi kwele Zimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomidi yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunjabe ofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda elizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye okubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa ele Zimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lesisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eTsholotsho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo lasebhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha, anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwama-passport, UNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze ama-passport lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, UNepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kokampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni UNepera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. Unkosazana Silia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, ZimRights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba engathi mina yi 4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga waseLions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni, hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole i-attention iyabadepriva ama-rights awo lokuthi athole isithupha nxangela mbesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seluqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023, njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo esola athi uqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba inkampani kaloliwe. UMnumzana Zibusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi, ilunga logatsha lwabatsha kunhlanganiso ye-MRP, uthi abahlukuluzwanga ngamapholisa ngalolu daba njalo abawazisanga ngokutshengiselwa kwabo. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kunxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kuliqiniso ukuthi namhlanje sitshengisele kampanini ye-NRZ eduzane le-Westgate. Izisebenzi labahlali bakobulawayo bazile kithi ebandleni labantu iMthwakazi Republic Party bekhonona bekhala ngalokhu langesihluku abasenziwe yinkampani ye-NRZ. I-NRZ ibifake umbiko ithi funa abantu abalithumi lambili abazongena emsebenzini bebe ku-security ehlangothini le-security. Abantu basukuma bahamba, kodwa isimanga esibe khona ukuthi abantu labo akusaqhatshanga 12, kusuke kwaqhatshwa abantu abayi-6. Ku-12 lezi yakwazi ukubuya abantu abangasibahlali bakobulawayo. Sathi yebo sikubonile. Ngokunjalo ngokuhamba kwesikhathi sabona ikampani leyi isiqhathe abantu abafika 50, amathumi amahlanu. Abantu inhloli zethu, abantu abaphakathi lapho basitshela bathi no man, abantu laba abayi-50 basuka eMashonaland. Kungakho namhla besikhethile ukuthi sisukume siyetshengisela sikhonona ngalolu daba.
Ubufakazi balokhu lilabo yini? Njalo siyabonta sikho kwakuqala likhonona ngalolu hlupho, lolokhu luqhubeka yini esigabeni zeMathebeleland lakobulawayo?
Ubufakazi silabo bunengi, silabo abantu abaqhatshiweyo phakathi khona pana abasebenza labona labo abaqhatshiweyo bezizweni abayibo abasicuphelayo okwenzakalayo phakathi yiwo phela amavileveni lawo amakhampani amaningi amakhulu akobulawayo kanye lawo amakhampani kahulumende lokho eqhubeka umkhuba wawo, lokho eqhubeka umkhuhlane wokuletha abantu bezizweni at the expense of abantu bakithi. Abantu bakithi beqhubeka bedubeka bengaqhathwa besubencishwa ama opportunities. Siyananzelela namanye abathi baqhathisa online okwenziwa ke Ministry of Health. Abantu bakithi lokho beqhubeka bengaqhathwa yilobu bulembu, kodwa hayi sithi thina sizoqhubeka siphusha leli vangeli, sizoqhubeka silwela abantu bakithi thili lolu hlupho luphele, luphele komthwakazi.
Ukutshengisela kwenu kwamukelwe njani yileyo nkampani? Babuyile yini ukuzokhulumisana nani? Umbiko liwuchiyele bani? Njalo likhangelele ukuthi ukwenziweni ngalolu daba? Impendulo limeleleni?
Besikubhekise ikakhulu kuMr Ndlovu onguye ongu-trainee supervisor kuleya kampani. Besivele sike safika evikini elidlulileyo samdinga singakatshengiseli, sifuna ukuxoxisa naye sizwisise kodwa basivalela amasango kwathiwa singeke simthole, kodwa kubukeke ngani wayengumuntu okhona. Lanamhlanje yena ubaba Ndlovu usuke engumuntu othithayo kakhulu, wasidlula wangana kaboni bantu, sazama ukumkhulumisa wangena emoteni wahamba. Akukhathelekile umuntu noma ungumhlobo bani, kodwa uma uyisihlali semathebeleleni sifuna imisebenzi evukayo iphathwe ngabantu bemathebeleleni. Yikho ke okade kumumethe imibhalo ebesilayo sikuthile emafensini ekhampani, sakuthiyela lezinye izisebenzi namaflyer amaphetshana amalutshwane.
Lo ngumnumzana Zivusiso Mkhabakhaba Mkhwananzi, ilunga logatsha lwabatsha kwinhlanganiso yemthokazi Republic Party, obexuxa noSithandekile Mdlanga weStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikaloliwe ngodaba lolu, njalo imizamo yokuxhumana labo ilokhu iqhubeka. Unobhala wogatsha olubona ngendaba zasekhaya umnumzana Aaron Nepera uthi akekho uzehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023 ngoba engenasithupha. Kunje abogatsha lwakhe sebesungule uhlelo lokuhamba ngezimota emaphandleni bebhalisa abantu ukuthi bathole ingwalo eziqakathekileyo ezikhuqela izithupha, incwadi zokuzalwa lezinye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNepera uveze lokhu ngomvulo esipha ubufakazi phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngendaba zasekhaya phezu kokuba manyathelo bani athathwa nguhulumende ukubona ukuthi umuntu wonke uyenelisa ukuthola ingwalo eziqakathekileyo. Uthi kunje abehofisi kamabhalane omkhulu ka-Registrar General eseqale uhlelo lokubhoda ilizwe lonke ukutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa. UNepera uthi okunye ukubuyisela muva umsebenzi egatsheni lwakhe yizijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ezibangela ukuthi behluleke ukuthenga okunye okudingakalayo ukusebenzisa ekulungisweni kwamapasipoti lokunye. UNepera uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi abadinga lezo ncwadi ezinjengezithupha bayazithola.
The Civil Registry Department is working on an online application system that will enable people to apply and pay for primary documents online. People can even be able to do this from their homes.
Abahlangothi lwe-Civil Registrar baphakathi kokulungisa indlela esebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukubhalisa lokuhlawulela lezo ncwadi umuntu engayanga emahofisini, njalo abantu bazokwenelisa ukwenza lokhu besemakhaya abo.
Okunye osekubuyisela muva umsebenzi UNepera uthi yikuba labasebenza lomsebenzi abalutshwana ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 osekubangela ukuthi iningi lesisebenzi lingazelaya emsebenzini. UNepera uveze ukuba kunje sebesungule uhlelo lokulanda abantu abangelazo incwadi ukuze babatholise zona, njalo okwamanje luqale eCholocho lapho kulabantu bohlobo lwamasani labanye, njalo laseBhita lapho athi lolu hlelo luqhutshwa ngokusekelwa ngabe-UNICEF. Uthi lolu hlelo luzasabalalala kwezinye indawo kakhulu emingceleni lapho kutholakala khona abantu abaningi abangelazo lezi zithupha, anduba lusiwe kumagumbi omane elizwe. Esekhuluma phezu kodaba lwamapasipoti UNepera uthi basebenzisana leyinye inkampani ukuze amapasipoti lezinye incwadi kulungiswe ngesiphangiphangi kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Nxa into zingahamba njengokuhlela kwabo, UNepera uthi lokhu kulakho ukuqala ekuqaleni kukampalakazi, njalo abantu bayabe sebesanelisa ukusebenzisa imitshina yamakhompyutha ukuthi bazithole lezi ngwalo zokuhambisa. Okwamanje uthi abehofisi ka-Registrar General balungisa kuphela amapasipoti alabo abafuna ukuhamba kwesiphangiphangi njalo bengabahlala phandle kwelizwe. Ezithupheni UNepera uthi banelisa ukupha abantu abangamachumi amabili kuphela ngelanga ehofisini yinye ngayinye elizweni njengoba impahla yokusebenzisa isilela. UNkosazana Silia Mafu owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights, Zim Rights, uchasisa ngokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi.
Kubuhlungu ukuthi ilizwe lingaba labantu abedlula phose inamba ingathi mina yi-4 million yezizalwane zabo abangalamaphepha okuzalwa. Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo okunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha.
Ugogo uThokozani Magenga wase-Lions Den upha umbono wakhe phezu kokuqakatheka kokuba lalezi ncwadi empilweni, hatshi kwezokhetho kuphela.
Into efanele ithole attention iyabadepriva ama-rights awo, lokuthi athole isithupha nxa engela mbhesi kuyahlupha. So amalungelo omuntu abeng ese-deprived.
Abamabandla aphikisayo agoqela o-MDC Alliance lamanye bakhuthaza uhulumende ukuba atholise abantu bonke izithupha ukuze banelise ukuyabhalisa baphatheke kukhetho lapho seluqhutshwa. EleZimbabwe likhangelelwe ukuqhuba ukhetho ngomnyaka 2023, njalo abamabandla ezombusazwe elizweni labenhlanganiso ezisebenza zizimele bakhuthaza uzulu ukuba ayebhalisa ngobuningi ukuba anelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Namhla kuhlelo Asisu Zempomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana okumayelana le-COVID-19. Inkokeli yenhlanganiso ezizimeleyo eyamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu bathi sokunciphe amathuba okuzibusa eZimbabwe ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wehluleka ukuqhuba ukhetho lwama-by-elections kulandela ukususwa kudala lepalamende lamakhansili kubalandeli bebandla le-MDC Alliance yilabo abakubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Asebexotshiwe kudala lepalamende lakumakhansili njalo lababulawa yimkhuhlane etshiyeneyo bafika phose 190 elizweni lonke. Ukukhonona kwabantu lokhu kuza kusanda kuthakazelelwa usuku lokuba uZulu azibuse emhlabeni wonke jikelele olwe-International Day of Democracy. Inhlanganiso ye-United Nations leyeZimbabwe Election Support Network zithi amanye amazwe asebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 ukuncindezela uZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU PF. UMafa usungula lolu daba.
I-preamble ye-constitution yeZimbabwe esa-adopta ngo-2013 ikhuluma kuhle ukuthi thina silapha sifuna i-democracy, i-rule of law lokuhlala sizwanana. Kodwa-ke sibona ngani ibandla leli elithungamelwa ngobabo uMnangagwa selisidlubhedu selisenza ukuthiwa yi-one party state, okungani sebefuna ukuba intando kayiphikiswa. Abantu abavunyelwa ukuthi bakhethe abameli babo ngenxa yokuthi sebevala nge-COVID, kodwa amanye amazwe esilawo eduze bayakwenza kwaphumelela. Njalo amasotha sekhanya ngani yiwo sephethe isiduku sokubusa, ngoba abantu baphonga ubandla mahlayana besiya emakhothi, omama bayahlukuluzwa, indlala iyabheda, izikolo azilalutho. Kodwa ungathi uyakhangela uzabona ukuthi ukungathembeki lesithi i-corruption iphambili kakhulu.
Babuthuma amafutshane, wena ngibona ukuthi kuhamba njani ama-by-elections kawakho?
Ye i-by-election iyafunakala sibili. Emini into engimangalisayo uMthembu yikuthi kona abantu laba bayakhohlwa ukuthi kona thina njengeparty iZANU PF we are the champions of ama-by-elections. Ever since ama-by-elections aqalayo asikaze sidliwe any by-election. Kuhlanganele even khonapha kumlawayo, mina nginje ngiyi-product yangena e-parliament nge-by-election ngo-2015. Sawina noma babesithi hey, sasingeke ukuthi nazange siparticipate, but we know the people that I stood with laba phela laba ngabantu engibaziyo phela mina lasempumalanga siphila sonke. Uyabokwazi umuntu ongu-MDC but ubuye wazisa nganto kona ungena as an independent, but ukwazi ukuthi kona usupporta i-structure as-MDC lento ezifana nazo nalezo. So china vele sihlala siwina. So i-violation would have been an added advantage kithi kuzalo phezu bese iwina vele. Kathesi i-counseling ngale the only word esilayo siwine nge-violation futhi le counterpart ngale ward 28 lapho also lo councilor ukhido lomjuru.
Babu umava ngela khonapho.
Izano ivikela izikhothamathe zabo omonzora bayakwazi ukuthi sibangavele badliwe ku-by-election bazayangeka bahle bacakhe kwi-political history. Yikho-ke khathesi bazama ukuvikela umonzora ngoba nguye ehamba exotha abantu ethunyiwe ngamahendla zakhe ukuthi bamfake esikhweni lathi abe-MDC Alliance babona ukuthi kuyahle kumnyangise. Yikho-ke lokhu bedoda khathesi sibe lamahunga-hunga esiwalandelayo. UMonzora se-approach-e upresident Mnangagwa we-ZANU-PF ukuthi abapostpone ama-election up to 2028 ngenxa yokuthi vele bayakwazi ukuthi abalalutho. Hhayi, singakhulumi ngama-by-election kuphela, khathesi asikhangelenini okuthiwa i-rule of law. Abantu bangaki ababasemajeli bephongukuphoselwa khathesi ethi kulama-war-veterans abanjwa phongu esiyadinga izimali zabo bahle baphoselwe ejele 48 hours, yaphela i-48 hours abangekhothi bakhululwa. Silabo Johanna Mamombe, silabatwala bezikolo, silamaloya, silamateacher, silamanesi, silamadokotela. Yiphi iministry ehamba kahle engakhononiyo? I-ministry engahlukulizwayo? Konke lokhu abantu beZimbabwe sebesidla ingqoqo zomlomo. Njalo ukubusana, ukubusa kwezano sokufika ku-Hitler. Yikho-ke sizabona ukuthi after 2023 yikho sizabona khona ukuthi abantu beZimbabwe bafuna uhlupho lolu bese befuna
okutsha. Babuchuma khonapho kuthiwa-ke iZANU-PF ngani vele sebefuna ukuthi elincindezela abantu kuyokumangalisayo sokusiya ku-Hitler khona ngale. Ngena khona baba.
Ngiyabuza sibili umfowethu baba mama. Mina lapha into ekhona engifuna ukubana ngiyifake emgcekeni ikuthi kona vele njengabantwana beZimbabwe kusamele sihlale phansi silungise into lezi. Phakathi kweZANU-PF bakhona abanye abantu abangenzi kuhle, abatshontshayo, besenza i-corruption, besenza izinto ezimbi. Abanye benze besebenzisa ibizo leZANU-PF, kukanti-ke iZANU-PF yona kayibhenefithi lutho. Imali le ayitholayo uyithatha ayidle nale muli yakhe nama-girlfriends akhe nako konke okunjalo, okuyinto embi. Uhambela indlu naku-MDC kwaphana bamafa, bakhona futhi abanjalo abenza izinto ezimbi, abacorrupt, besenza konke okubi ongabulanga ngabe bayakwenza. Babisele muvilizwe, badonsele phansi izinto, kungabe lolutho oluphumayo. Kodwa kungashiyo ukuthi kumbe mhlawumbe yikho okumelwe yi-MDC. Mhlawumbe i-MDC imele into e-right kakhulu ekumele ikhangele ubana they are looking at what i-ruling party is doing and baqondise lapho okuyabe kukubi khona. Kodwa kube sesiwa labanye abantu phakathi ababe besenza izinto ezingafanelanga. Yizo izinto okumele sihlale phansi ngazo zona lezo, sikhangeleni sonke sithi bakithi, at the end of the day, what are we saying? Are we saying Zimbabwe first? We were saying ZANU-PF first or MDC first? Well, once we say the latter lay, say we say slash legal. In the part lay, you know, Tinanji Abandon of Zimbabwe, as if the Nuruna is Zimbabwe first. Now, you want to introduce the name of ZANU-PF, whoever says the dog, can you be bumming, you could say, 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 corruption faka phambi ufake embini lapha lathatha umbhobho ubula kuphele kakawani.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance bexuxa le-Studio 7. Singeke hlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Habe inkampani ebona ngezombukiso omkhulu wezamabhizimusi eZimbabwe International Trade Fair bathi embukisweni walo nyaka abantwana abasoze bavunyelwe ukungena. Abahlanganiso emela imisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bamukele ngenjabulo isinqumo sokuphiwa imvumo yokusakaza kwemisakazo yezigaba eyisificaminwembili 8. Amalunga ebandla lemthokazi Republican Party atshengisele namhla eNational Railways of Zimbabwe kobulawayo. Esula athi yikuqhathwa kwabantu abavela kwezinye izigaba yinkampani kaloliwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo ngu-Gibbs Dube ngisithi asidibaneni ngapha 7 ntambama.